Hayi isinqumo sibili esokuthi amapolisa ahlawule lubaba isinqumo esihle futhi esijabulelayo esiyamukelayo uhlupho nje ukuthi sibuya after almost 3 years umuntu sokukunengi asebhekane lakho empilweni ukwelathwa i-trauma lakho konke lokho okungangokuthi usungathola ukuthi le mali ayihlawulwayo hayi imali encane kodwa khona isinqumo soneso sokuthi amapolisa ancane angakhahlameza abantu angaphatha abantu buchapha ahlawuliswe hayi isinqumo esihle sisitshayele ihlombe sesikhuthaza nje ukuthi aluba amacala anjalo ayaqiniswa masinyane ukwenzela ukuthi abantu batholeke ukududuzeka lapho beke bahlukuluzeka ngamapolisa.
Ubona lokho kungehlisa yini ukuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa?
Yikho esikukhanyeleleyo futhi yikho esikufisayo. Ngithemba akhona amacala azaqalisa ukwehla lapho amapholisa besenza khona udlame. Kodwa udlame olunengo lwamapholisa lusekuphatheni buchapha abantu abaphikisana lohulumende, abantu bepolitiki lama-activists. Ebesilesifiso soneso sokuthi khona umuntu nxa engabotshwa ebotshelwe into engayisiyo ngamapholisa ehlukuluzekile alubana lakho abantu bayabotshiswa bona lamapholisa akwenzayo yikho embona ngathiwa kunganceda okwakhathesi ye lapho amapholisa kade phambanisa khona kuyilipholisa lingathunywanga lizenzela mhlawumbe ngokuthanda umsebenzi kumbe ukufuna ukuthabisa onkosi emsebenzini lawo macala ngibona ngani azakwehla kodwa engilokhu ngilensolo ukuthi azayehla lulaka lwamapholisa lapho ephatha buchapha abantu abalwela amalungelo abantu labantu abakupolitiki.
Kungenziwani pho?
Okokuqala bakithi kumele sivume ukuthi amapholisa mhlawumbe amanye akhona kawaqeqeshanga kuhle kawathrenwanga. Alubani uhulumende enguhulumende olabantu enhliziyweni yakhe ubengathatha amapholisa ngemva kwesikhathanyana isikhathana esidlulayo afundiswe kakutsha kumbe akhunjuzwe ezinye izinto abazifundiswayo. Okwesibili amapholisa angasetshenziswa nguhulumende ukwenza izinto ezingayisizo ikakhulu nxa sikhangele endaweni zepolitiki yikho amapholisa asebenza khona ayenza ukuganga okuningi konke lamasosha ukuze bangakwenzi khonokho sifithi ngawo uhulumende uyabajezisa labona labo abaphathekayo kumbe athi abantu bebebhikisha bebetshengisela amapholisa afike mba abatshaya abalimazi mba abaphathe ngendlela engayisiyo lawo mapholisa lawo ngokufisa kwethu aluba lawo ayabotshwa phezu kokuhlawula imali umuntu kahlawula imali abhadale lo othikamezekileyo kodwa laye ayepika ejele ukwenzela ukuthi kube yisifundo kwamanye amapholisa ukuthi umuntu kumele aphathwe njani. Okwesithathu besifisa ukuthi ngawo uhulumende ozathi wonke ama-cases akhona lapho abantu abaphatheke khona buchapha aluba ayangena emthethwandaba abantu babhadalwe abaphambanisileyo bajeze ngokuyapika emajele sila ma-case amaningi kakhulu amanye akhona amadala njengawo igukura hondi alubana uhulumende uyaqinisa isandla ukuthi wonke umuntu ophatha kubi abantu bakithi esebenzisa amandla awaphiwe nguhulumende aluba uyabanjwa abotshiswe ahlawuliswe ajeze ayepika emajele yikho esikukhangeleleyo.